Ngibona njengani ayisho into ezasimangalisa thina ngoba sizwe ubaba uWalter Chidako engena umphathintambo wamamayinzi esithi yena ube ngathakazeleli indawo yokuthi be kulama mayinzi awusefe ayemba amaolwayo niyangikhona ngeyamachayina niyangikhona ngeyama-Russians. So bekungela order yokuthi into zihamba kanjani. So uvala lokhu ngibona njengani uhulumende usizama ukuthi aqhubeke neplani yakhe yokuthi agcine alama mayinzi anama-companies amabili ayemba nokuthengisa amadayimo. Kodwa enye into ekhona ukuthi siyakwazi ukuthi akusela esingathi ngama-alluvial diamonds, ama-diamonds laphana atholakala njani. So ama-company amaningi ebesevalile nje ngoba bengakwazi ukuthi bagebe ukuthi athole ama-diamonds akhona. So uhulumende adinge ezinyela nabanye abantu abanemali nenge ukuthi beze imayini ima kakhulu ukuthi bagebhe ukwesika phansi.
Akusoze kubangele umonakalo umnotho welizwe nxa sikhangele ukubana imali evela kumadayimani ebengani yaphathisa umnotho welizwe?
Iyaphathisa kodwa njengokwazi kwethu siyakwazi ukuthi even ngesikhathi sikaba ku-tender edit ubekhala sibile ukuthi izimali zakhona ubengabona ukuthi ziya ngaphi. Uzakhumbula ukuthi ngomunye umnyaka singathi ngabo-2011 uke wa-delay i-budget nge-2 weeks ezama ukuthi abone ukuthi ama-mining companies lawo ebezamnika malini and bahle bamnika i-600 million for the whole year. So kusitho ukuthi thina akunamali eningi eyayitholakala kuma-diamonds ngoba indlela ama-diamonds angikhona ebethengiswa ngayo ibiyindlela yokuthi abantu yibo abasala banezimali uhulumende engazisize kuthi. So engxenye yokuzaku isi-order emkambeni lapha ukuthi uhulumende ahle azuze something from ukuthengiswa kwama-diamonds.